ngiqalise ne-blueprint lenxa yokuthi sibe sifuna ukuthi abantu bekwazi ukuthi siyenzani, kuyini okwenzakalayo, siyangaphi. Uyenzela ukuthi khona manxabe ezazilandela babekwazi ukuthi indlela edukile. Sibe singafuna ukuthi siphonge iphuma le ngomhlangano iparty singaqazezanga ebantwini ukuthi ti hayi thina simelele lokho, yikho siyenze i-blueprint first ukuthi abantu ba-responde basitshele ukuthi khona hhayi ilama-shortcomings anje la anje limele liyenze lokho lalokho, yikho esiyenzele khonokho.
Manje lona ibandla likhangelelwe ukuthi lizasungulwa nini?
Sizalitshela mngani wami ukuthi khona seziredi sezizayenza lokho, ukwenza kuzayenzakala. Liqiniso lonalelo vele ntinasoze sithi singakhontinue ukuthi silandele izinto ze-SANU-P F nezabanye la. So sike sifuna ukuthi manxa yesikhathi sesifikile sise sitshela abantu ukuthi hhayi thina simelapha.
Manje wona ama-structures akhona yini?
Ama-structures siyawalungisa anti katezi sesiqedile i-blueprint, sizazenza i-constitution, sizayenza ama-structures konke lokhu. Thina sifuna ukuthi manxa sesiphuma abantu babone ukuthi abantu labo bazi into abayenzayo.